Kungasimangalisa kakhulu ukuthi kuchiwe njalo hayi ukuthi siyala ubuya ekhaya ngenxa ukuthi ama permit vele aya expire and abantu abaningi bazoyikhuleka ukungena kwamanye ama permit kodwa ukuthathi yena umnotho usulunga bona kule high unemployment rate ekhaya kuzwakala kungathi akusiyo nto effectual leyo ngoba recent even mavings ekhaya isimo asitshengisi khonokho akukhulumayo so singazi ukuthi ukukhulumela kukuphi ngoba bona abantu abasekhaya kumanje imisebenzi abayithola ko-ke mase kunabanye futhi additionally asazi ukuthi iyabe isizavela ngaphi-ke vumbuvumbu
kudaba lwemisebenzi khonapho uthi inhlelo esezifakwe nguhulumende wakhe ziyawavula amathuba emisebenzi okwenza umnotho udlondlobale njalo okwenza kungabi lesidingo sokuthi ikakhulu abatsha baqhubeke besiya kwele South Africa.
Ye khona ke ma kuyukuthi kulento enjalo sike sazama ukuthi senze ama consultations neziphathamandla zaseZimbabwe ukuthi bake zibabonise abantu before kuphela la ma-permit ama opportunities lawo ma kuyukuthi akhona kwenzeka ukuthi vele basuke berate abantu ukuthi what is it abanga investa kukho ma vele kuzimadlana kwabo kuncane so hayi okwemisebenzi khona ngokwakho angikuboni kule misebenzi but ma kukhulunywa mhlawumbe kuthiwe kulama-opportunity angavuleka kutsho khona ukuthi bona abantu abavela kudiaspora kuyabe sekumele bayenza ama-investments towards lawo ma-opportunities.
Umeli weZimbabwe khona ngapho kwele South Africa siyazuke waba lo mhlangano le ntathela izindaba kumaviki asanda kwedlula ekhuluma ngodaba lwama-permits asephelelwa yisikhathi. Umnankagwa yena uthi uhulumende wakhe uzimisele ukwamukela abavela khona ngapho eSouth Africa ngezandla zombili. Lingaba selibutholile ubufakazini mhlawumbe obuvela kuhulumende elitshela ukuthi hhayi sesifake inhlelo lezi laleziyana sesisungule lezi nhlelo ezizaliphathisa lingacabanga ukuphenduka.
Thina kahle kahle njengeZimbabwe community in South Africa sayiqala ukudala ingxoxo le-embassy towards ukuthi i-repatriation yabantu vele izokwenziwa njani. Wakuthathela phezulu ngempela u-ambasada wathi uzokulandelela njengoba sephenduka kithi sesithi hhayi kusho ukuthi sebekhulumisene mpela nehulumende kuzoyenziwa ukuthi abantu bamukeleke kodwa asikabi nama-details in terms of ukwamukeleka ngoba thina okwakuyinkulumo yethu kakhulu kwakusasikhulumela kuma-custom lokungena kwempahla zalabo ababesebebuyela ekhaya ukuthi kululazwe eminye imithetho ukwenzeka ukuthi bangaluzi out on okuyishaqana khonokho ababefuna ukuphenduka lapho.